Hayi simo somnotho siyabhetha kakhulu, siyabhetha. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma jobs. I-service delivery so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mina mbesi wobulawayo. I-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sekubo 5 Avenue ngale. Sokugcwele kakhulu ama-street vendors laku-6 Avenue. Bangoparethela phakathi kwemigwaqo vele. It's now an eyesore. No longer the city that we grew up. Siyibabazwa ngokuba smarti wayo. Kunzima sibini.
Yes, ngathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela yiye, particularly doing South African market, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Singathi ubanikani, utshaya isibili ngesintu khonapho, ubanikani abantu ubathengiselayo?
Engibaphayo ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto e-South Africa, befuna ukuthengela impahla e-South Africa, siyahamba siyebathengela, sesibatshaja nje i-transport. If i-transport ukuthi izinto ezithengiselwa, particularly even the industry, land general, ama-Changani Park, etc. nje konke ngathi okuyabe kutholakala e-Joburg kufunwa ngabantu, siyabaphathela.
Akusitshele siwile umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu wabubuye uthwele.
Mina basically ngingathi angithengi izothengisa. Like i-customer iyatho ukuthi ngifuna lokhu e-Joburg kule company. Let's say umbe i-mining equipment engathi ngile company lana, then senikeza imali yakhe ngimthengele, ngimthathe i-transport sengimdeliverele. Basically ngabantu abayenza njalo, we don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini Ngoma khonokho?
Njengoba nje vele kungaba lolutho like abantu ogayela khona ukuthi ongani yikho okuncedayo, wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokho ukuthi ungabalelakhi maybe ube le 1 or 2 ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise, kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyibusokola lapho, because wonke umuntu sesiyakhona lapho, qualified or non-qualified person, sebengodriver sebesenza zona lezi zinto.
Ye, ma sebekubhadala wena bakubhadala ngamarandi, amadola kumbe ngezimbabwe-dola?
Irandi le-US dollar kuphela, ngerethi eyabikhona. Hayi Zimbabwe dollar vele, hayi ngathi liya exista nje on paper, but otherwise hayi nxa uvele u-cross border trading alikuncedisi kangako.
Ye, umuntu osemsebenzini onjengowakho uyenelisa yini ukuthi ahlawule irenti athenge lokudla lokunye okujiyeneyo?
Ya, khona lokho kuyaphuma sibili, kuyaphuma khona lokho ama-keep going, but i-problem kudifficult ukuthi ungeza kube le investment ukuthi hayi ngiyinvestela uplan esibili kuphuthe kuhle ukuthi hayi zise ngifuna uku-achieva lokhu kuphuthe. Ngelakhi nje abakhona abanye sibili engxenye abaphusha maybe ababelelakhi bebe nama-clients angcono abakukwanisayo, but hayi abanye nje kuyabe kungama-keep going wona lawo.
Nxa sikhangela sibili umsebenzi wakho wawenza i-Dunlop lakhonokho okwenzayo, ubona ngani kuyahambelana yini kumbe vele lapha sokuthi akusela nto ongayenza?
Lapha vele is basically esikufunayo ku-survive. Njengoba for instance I was doing a job edone ku-treasurer, which at that time kwakungumsebenzi olucreative, but you have lucrative on paper khona lokuthi uyabugqokisa ukuthi ugqoke ithayi, but at the end of the day ama-returns akhona angekho. Khathesi lawe you can have something ngaloke ngusebenza njoba namapension abantu eluza uma bank imali eluza amavalo. So i day to day kuphela what you currently oyabungela kho kade sengathi ukukhona i medical aid kuphela, but otherwise street nekungcono kula kulama company from the time thina esasebenza ngayo to the time sphere izinto seziphethe.